Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuMfumfu 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 9 ngenyanga kaMpalakazi.
Thina njengozaphu singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi Bulawayo ingafi yangena ezandleni zeZANU-PF.
Ele Israyeli lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo leHamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza.
Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasize. So kulesigaba ezimbili. Number one, ngithe mina kumele kube labalamuli.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yokhetho lwezemidlalo lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga kaMpalakazi kulandela ukuxotshiswa kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ePhalamende, eSenate leMakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi ngunobhala jikelele walelo bandla. Abakhokheli bebandla le-CCC bayamphika umnumzana Chabango besithi ngasolunga lebandla labo njalo abasoze bencintise kulolu khetho. Kodwa umnumzana Chabango uthi kuzakhethwa abazancintisa bemele i-CCC, hathi labo abaxotshisiweyo ababephoqelwe ebantwini ngabakhokheli bebandla. Kusenjalo umnumzana Kudakwashe Musaka uthi ukhangelele ukuncintisa njalo eBinga North emele ibandla leZANU-PF njalo ibandla lakhe lilungiselela ukhetho lwama primary elections lapho okuzakhethwa abazancintisa.
So i primary election izasitshela umuntu ofunwa ngabantu. Umuntu ofunwa ngabantu eBinga North akubuzeka ukuthi ngeke ngokudakwashe Mavula Musaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Kuzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama CV yabo. Siyawabona sibili ama CV yabo ayeza abafuna ukuthi be contest bakhona ku ground baya campaigner. Kodwa hatshi nyakwazi ukuthi bayatsho nje enhlizweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi anginqotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka 23 August. Abantu babeqiliwe barotshwa yi opposition kwathiwa usengenile uchamisa. Ngakho ke faka nini abe opposition konke MP lama councillors abantu bachala uvalo ngakho ke bafaka iopposition kodwa kathesi sebekubonile ukuthi hayi babelahlekile lalokho kumnando kwasekubuya sebebona ukuthi okuthuli ufana ngokuthi unjayise ipenalty kungela keeper akula keeper sicha ipenalty penalty yasoze sichaye kakhulu sacha nje kancane ingene ibhola lingene egedini ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. uNkulunkulu ngiyebenza ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi iBinga layo ibe lentuthuko.
Ubona ingane kungenzakala lo ukhetho lolu lungaqhutshwa ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele zingeze-CCC ukobulawayo lakhona ngapho eBinga.
Ngikuntshela ukuthi abantu beKadu Park bazabisela njalo umfana lwana bechiya u-Honorable Minister Mthuli Ncube. Bayagijima behambe lapha abakwaziyo ukuthi lapha kulentuthuko. Kuzaba njalo eBinga ngeke bechiye u-First President okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusa. Ngeke tafara mavuku begijimele umuntu lwana bechiya uScott. Kuningi sibili kuma constituencies even kubolupane laphana labo eBridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna imaturity kuparliament, sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu, hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu abaserious kuparliament. Kuzanzakala mhla ka 9.
Lo ngumnumzana akhoda kwaShe Monsaka okhangelelwe kuncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente yena engoyebandla leZANU PF. Siphinde saxoxa lo mnumzana Sondlovu isikhulumeli sebandla leZaphu yona ekhangelelwe kuncintisa kulolu khetho uthi labo baphakathi kwamalungiselelo.
Uncintisa wethu kubuye ngemva kokuthi sahamba sahlangana labantu sakhulumisana labo sababuza ukuthi bona bafisani, especially koBulawayo lapho ngama-recalls lawo. So sahamba sayaxoxisana labantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekule ngqondo ezimbili ade sihluphana nazo ebandleni lethu leZaphu. Oyaqala ngeyokuthi akumelanga sivumele ZANU PF lithole i-two-thirds majority. Esibili ingeyokuthi singancintisa siyabe sinceda ukuyigezisa iZANU sinike i-legitimacy. Sathi ngcono thina singayenzi lo isinqumo lesi sibuza abantu first. So sahambe ebantwini basebe sithi hayi kungangcono sincintise singabaniki ithuba lokuthi bathole i-two-thirds majority. Ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kuzo zonke indawo okulama-recalls khona koBulawayo. Kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana labantu sibuza ukuthi bona bathini. Konke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo esizithole ebantwini. Silethemba elikhulu ukuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengoZaphu singena kulolu ukhetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhitshelwa abantu ababameleyo kukhansili lakudalela ephalamende. Singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhitshwa ngenxa yama-recalls lawo. Ngakho-ke silethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele. Njalo ma singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zeZANU PF.
Lizaba lama-primary elections yini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Sibhizi siyakhetha okwamanje. Sebekhona abanye njalo baningi basiza ukuthi bazoncintisa. Lapho sizaba khona labamela abantu abedlula oyedwa kumbe singathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama-primary election. Kodwa okwamanje indawo sesikhethe khona silomuntu oyedwa ozamela ibandla leZaphu. Ngakho-ke akusoze kudingakale ukuba lama-primary election kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu esixoxelaye ecingweni ese-South Africa. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ele-Israel lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo le-Hamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza. Ele-Israel liqale ukungenisa ihlekana lebutho ngenkani ngolwesihlanu. Umkhokheli wakwele-Israel ubike izolo ebusuku ukuba ibutho lifuna ukubulala bonke abalobudlelwano le-Hamas. Kubikwa ukuba omunye kwabagqugquzela ukuba kuhlaselwe ele-Israel mhlaka 7 ngomfumfu u-Asem Abu Rahaba usebulewe libutho lakwele-Israel. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokukhumisana umlotha, umfundisi Raymond Motsi.
Kulesigaba ezijiyeneyo ezenzakalayo xa kule ngxabano. Kule ngxabano enzakalayo ngaphansi engakhanyiyo ethiwa ngesikhiwa yi-latent. Kulesikhathi ingxabano lapho iyabe isikhwezelwa khona, kungani sikhwezela umlilo, i-escalation. So kubuya ingxabano isiphezu kakhulu kuyabe sekuthiwa khona sekule ngxabano isikhanya labantu belimazana sekule mpi sekulomdlangudlangu ukubulalana okunjengakathesi.
Singathi ke kulungiswa njani mfundisi khonoko?
Kulabanye abantu abathi ama-Arabs abakhulumeka ngabo labanye abasekela amaJuda abaphakathi kwalokho okwenzakalayo. Ngibona ngani kungaba kuhle ukuthi abantu bakhulume labo ukuthi kukhulunyiswane, even though i-Israel lokho ifuna ukubulala abantu, kodwa kumele kube lesinye isigaba kumbe singathi uhlelo olungayenza ukuthi abantu bakhulumisane ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba nxa kungela ukukhulumisana, akula enye indlela engayenza ukuthi laba bantu bakhululeke. Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasize. So kulesigaba ezimbili, number one, ngithe mina kumele kube labalamuli abangenelayo, into yokuqala. Okwesibili, nxa kulabantu abakhwanisa ukukhuluma lo Netanyahu eceleni ukuthi kudingwe indlela eyabantu abahlonitshwayo abaphakathi kwePalestine labaphakathi kwe-Israel abasekela uNetanyahu labasekela uHamas, kodwa ngabantu abafuna ukuthi kukhulunywe laba bantu bakhululwe, angibona ngani kuza kukhulumeka ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba singaba lokho sisebenzisa imbobo, singabe lokho sisebenzisa izihluko, akula mphumela enhle.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, ingcwethi kwezokukhomisana umlotha, obexoxa lo Gibbs Dewey weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Owangusenziwe manje senziwe manje. Ngicina
masiko lomnumzana Mposongwenya ngamalungiselelo omcimbi wempi yeGadadi. Ake sizwe uNgwenya esiphakulela kunoku ke omayelana lempi le.
Ngibingelele babuDube, ngibingelele la kubalaleli, ngisithi philani nabenkanyamba emagandaganda. Usuku lolo siyakilo Dube olongomhla zingu-4 kuNovemba lusuku lapha okulesikhumbuzo esivusa umunyu esizweni, ngoba kwaphela amaqhawe akithi amanengi kakhulu laphana ayevikela isizwe eibambe ngezinhliziyo zabo ngokuzinikela okukhulu kakhulu. Esikhumbula ibutho lembizo laphelela laphana amadoda abalelwa kubo 6200 kuse ku 6500 ngokwezibalo ezatholakala laphana, aphela wonke eqedwa isigwagwagwa. Nesizwe kuthiwa amabutho embizo kwase kutholakela ukuthi sokube lokuhlaselwa kwamabutho enkosi laphayana okwasukela ngokubulawa kweqhawe laphana lakwadlodlo lalungusibale wenkosi. Njengoba siyezwa kuthiwa umgandane wayengumne wabo laphana wendlovukazi uLosikeyi. Nesizwe kuthiwa baqala laba bantu ngokuthatha izinkomo zenkosi, njengoba lizakhumbula ukuthi laphana kwase kube le mngcele esingabala abantu abafana nabo Jameson Landa abasebedweba imngcele ukuthi ezakho inkomo amelanga zidlule lapha, zingadlula lapha ziyabanjwa. Nokuthiwa abelusi bazo abaningi bazo kwakuyibo abasebushona lendi esizwa kuthiwa zathi sezeqele ngale bazibamba inkomo zenkosi. Nkosi yasimthuma kumgandana ukuthi makayozilanda ekuhamba lethimba leyinsizwa laphana. Esizwa kuthiwa nxa ezithola wazithatha eseqhuba eseziqhuba esiza nazo, kanti abelumbi bazolandela. Bathe nxa sebemtholile laphana ngoba kuthiwa babehlome bezingovelo basebeyamdubula, wasebushonela khona lapho-ke umgandane. Nokwasusa uthuthuvo olukhulu kakhulu owagcina kusenza ukuthi amabutho abethwakazi nawe hlome abhekane nawo abelungu laba, njengoba futhi kukhanya amabutho ayengaphelelanga, amanye kukhanya ngani ayethunyelele endaweni zogwembele ukuthi bekwe beyohlasela kulezi ndawo ezile. Kuthiwa kwasuka uthuthuvo olukhulu kakhulu njengoba layo yabengwadi kuthiwa yahloma nayo, njengoba naye yayila mabutho kakhulu ayekuhamba esingathi ngama-regiments esingabala khona ibutho labo lalidume kakhulu elekuthiwa yi-Sosbel Column, besokusuba le Victoria Column kanye nalele elesebutswana land column.
Kuba khonapho babangwenya
le mpi eyagcina sibizwa kuthiwa yimpi yaseGadadi, ngoba babe khola insizwa laphana ebizwa kuthiwa ngokodati. Yikho ke kuthiwa wayeqinisa impi yakhe ngokufaka bona abantu bakithi laba ikakhulu ngapha babuya ngapha ebuchabuland bebafake phambili esibizwa kuthiwa kunamadoda mpela ayebalelwa ku-600. Kodwa ke kuthiwa babafaka phambili hayi ngoba mhlawumbe bebathemba noma kanjani kodwa babe nenhloso yokuthi xa ngabe kubulawa yibona kuqala kungakabulawa abelungu. Esizwa kuthiwa laba bevela ngapha eBotswana nabo benziwa okufanayo. Ngizokhumbula ukuthi amabutho akithi kwakukhona laphana osuka mina eholwango umanondwana kwaShabalala insizwa yokuthiwa ngeyinye insizwa einamandla nzima kakhulu ihlasela kume ilanga kube la meva ayeholwa ngumazi umfoka Gumede bese kusiba namagogo ayeholwa ngugampu umfoka Maqekeni wakwaSidoli bese kuba namnyama angenkomo ayeholwa ngumjamayi kakundo nakumitha njengoba siyabubona buduna bakondweni bukhona phana entaba zintona lapho kule gadade khona lapho kuthiwa abelungu babephethe ombayimbaya babulala ngesihluku esikhulu kakhulu abakhafula inqwaba yezinhlamvu ngesikhathi esisodwa kuthiwa abamhlophe bayala amashoni okuthi nabeTswana ukuba kube yibona abahamba phambili kuthiwa kwakuthi uma sebedubula abengwadi bamemeze bathi lala phansi njengoba liyabona la khona abana kule ndawo futhi uthiwa kuselala phansi okwayayibambene khona. Yikho ke okwenzakalayo okwagcina kusenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kubulawe amabutho akithi laphana ayevikela ubukhosi esingabala imbizo eyayiholwa ngumtshane laphana uKhumalo. Sizwa ukuthi inkosi yona yayikhulumile ukuthi bengalingi behlasele emini okungenani ma bezohlasela laba bantu bebahlasele busuku kodwa sazi ukuthi kwagcina kuhambe njani laphana induna yasewadedela amabutho ukuthi angene emini nokwenza ukuthi kube lula ukuthi abelungu baqede ngabo. Yikho kwahamba kwahamba kwaze kwagcina kuholele ekutheni kuze kuyefika empini ezifana nasebhubhu lapho kwagcina inkosi naye sibona ukuthi njengoba sekunzima kanje kungcono ibaleke.
Namhla besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ngomcimbi ozayo wokunanza usuku lwempi yegadade.
Owangusenziwe
wanduziwe manje
sicina masiko
singakangeni esigabeni esilandelayo ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ubheke isitimela eIndia sabulala abantu abane kwalimala abaningi kubika iziphathamandla zalelo lizwe. EVietnam kube lezulu lesikhukhula lona elibhizi elibhidlize izindlu lezilimo njalo ingcwethi ezicubungula ezomkhathi zithi lokhu sokuyinhlala yenza ngesikhathi sezulu. Ngesizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi uSenis Manda.
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala kuLuke chapter 17 iverse ka-15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zikaJesu wambonga yena wayengumSamariya. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulephero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka-17 le ngiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Kuza uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalema laba babelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owaye ngumSamariya. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Namhlanje isikhuthazo engilaso ukuthi akucabangwe ebantwini bonke abakusizayo empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, ulesikhathi yini sokuyababonga abazali bakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokuba ladubeka lami langincedisa ngaze ngakhula lamfundisa esikolo ngaze ngaba ngumuntu lo enginguye yena namhlanje. Ah, kumbe kungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akucaba ngumuntu wathatha isikhathi sakhe ekufundisa ye lobe wayebhadalwa, kodwa abanye siyakwazi ukuthi umuntu wayethatha isikhathi ekhaya lama-extra lesson esenza yonke into kwenza uzwisise lokho akufundisayo. Akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga. Abanye njalo yimisebenzi, kulabanye abantu abasingenisa emsebenzini, kulabanye abantu abasisizayo sesisebenza besifundisa imisebenzi. Umuntu akufundise uzube uzucina usukwazi lo msebenzi ukwedlula yena. Ngakho-ke le fundise silayo namhlanje siyabona ukuJesu laye wagcina emangala, njalo singathi kumbe waba ngumuntu owamangala nje ukuthi kambe abantu laba indaba bengala hliziyo eyokubonga. UNkulunkulu ukhangela ukuthi simbonge laye, futhi uNkulunkulu uyafuna simbonge. Yikho uDavide ekhuluma kumaHubo ukuthi ngiyangena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngokubonga. UNkulunkulu ukhangela ukuthi umbonge. Uyakhuluma njalo uDavide ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Sesigqibe indaba yethu yokukhuthazana ngokubonga namhlanje. Ngifuna ukuba ukuthatha isikhathi ucabange bonke abantu abakuncedayo empilweni. So ababonga yini? Umbe ulomakhala ekhukhwini ukumfonele lowo muntu uthi hayi ngifuna ukukubonga ngendlela wangisiza ngayo empilweni. Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ukuba thina wasidala ngomfanekiso onjengowakho. Awuzange udale ezinye izinyamazana, wadala thina saba njengawe. Siyabonga ngesipho sempilo. Siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba wasinika umntana wakhe uJesu Kristu owayenguye yedwa ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga baba ukuthethelelwa izono. Siyabonga igazi likaJesu elilamandla okusikhulela esonweni. Siyabonga baba ngomnyaka lo osusiyaphela, njalo ngamalanga la asesele ukuba ubusigcinile usivikele ezintweni zonke. Sibongile baba ukuba uyokusithanda kuze kube naphakade. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikeliza. Inkosi libusise.
Lapha wasizwe umfundisi uSeni Sibanda esetholela ezokholo lwesiKristu ngesizwe ke eziphathelane labatsha.
Siyalamukela kusigaba savatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezitshiyeneyo. Okwakhathesi silendimi ezifika zona isitshiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya offer ama-services a-related kwizindimi lezi, agoqela uku-translator kwama-document, loku-interpreter, uku-editor ababelobile abakulobileyo kanye loku-proofread.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma communities ethu, ikakhulu ku cooperative world la sesikhangela ukuhanjiswa kwemibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu, izafunga ukuhumutshelwa isiwe esintwini, isiwe kufrench, isiwe esishoneni, isiwe kanye la ku-sign language. So kuba lokusilela athize okuba khona. Ungakhangela ngunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID, imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health. Kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela isokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinyezi ezaziphunyiswa ngohulumende kanye dogatsha lwezempilakahle. So thina ikho lapho esasingena khona ke lapho. sincedise ukubana abantu bathole injalo bafinyelelo imilayezo abangabe beyidinga.
Njengosakhulayo, kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Ngiyabona mina i-degree lami lakuqala ngibelingele esiNdebeni, kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni, emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje engangikwenza, ngokufunda engangikwenza, ngangibona ukusilela okwakukhona leso esikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zokubana sisebenze, isebenzelana kanye labanye nje aba esiyabe sile mbono efanayo kufield yonale.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje owenkuthazo kibo ngokuthi
ungabona njengoba ngithile lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababekuze ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani.
Okusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivayelisayo ngudabo kancube.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos selifinyelele kufinali yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleCapes United lamhla emini. Intatho yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobele iCapes United nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium namhla emini. Uyisa Sadiki kanye lo-Elton Chikona yibo abahlohlele iqembu leDynamos, njalo impumelelo yanamhlanje itsho ukuba lizadibana leLenkezi Platinum Stars mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi kufinali yona ezayiqhutshelwa enkundleni eBaobab. Iqembu lizaphakamisa isicoco lizathola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni we-rugby yilo eligcotshwe inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele lele ngemva kokunqoba elikwenzele New Zealand nge-12-11 ekupheleni kwalo mncintiswano wobuqhutshelwa elizweni leFrance. Iqembu leSouth Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2019 kumncintiswano wobuqhutshelwa kweleJapan. Umangameli welizwe leZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa ulobe umlayezo enkundleni yobulembo ye-X etshayela ihlombe iqembu leSpringboks kanye lomongameli welizwe leSouth Africa uCyril Ramaphosa, kodwa lo mbiko uchothozwe ngabanye abasebenzisa leyo nkundla besithi akalungise simo sezemidlalo kwelakhe ilizwe. Kuvele bekuke kwabala inkulumo ebulenjini phambilini kwefinal lapho ezinye izizalwane zelizwe leSouth Africa ebezisithi abantu beZimbabwe bazintandane ngoba sebephitsheka ngokusekela iqembu lakomakhelwane leSpringboks. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yebo ke, siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga kaMpalakazi. Sizwile ibandla leZANU-PF, amalunga ebandla leZANU-PF esithi asephakathi kwamalungiselelo okhetho lwama-by-elections lapho kuzakhethwa khona abazancintisa. Njalo ibandla leZaphu lithi lalo alisoze lisalele emuva ngoba lifuna ukuncintisa, lithi lona lizavala ngebhetshu ukuze kungangeni elinye ibandla leZANU-PF koBulawayo. Hayi ke, siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.